Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngasonto mhla ka 3 kuMfumfu 2023 ngoKwesitobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamukela emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu.
Sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine.
Umuntu lowo ubiye isiklini nje esiphonge ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wesifufile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelubele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuphothiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Thabangu. Kodwa uThabangu uthi bachitha isikhathi sabo. Sizalethulela ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele Israel lePalestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babeka ukuba iHamas ehlasele kwele Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elisana lele Israel isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele Israel.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamukela emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasearch izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimota vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabukakusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala. So asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani?
Ah, kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama-rockets asiko 2000 something kanje. Kodwa umehluko yikuthi laba abe-Israel babehambe bayahlasela ngale babulala ama-leader wabo. So yinto ababeyilindele. Kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade besambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi nabana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo. So iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolisa evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu. Into ethusayo yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshele ukuthi hhayi lina lifike i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene izini lalamabhomba emabhasini. Those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi. So yinto ethusayo yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona. So awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela achikilike njeela
kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana nale kulama bomb shelters underground imigwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter. So ma kuzokwenzeka into nje amapholisa ahamba ewavula izolo la engihlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo. So yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo.
Singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini kunamanje uhulumende wakhonapho?
Basicela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje. Yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kusekhona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye i-news ekade zisirculate nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje. So babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo. Amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think ukukhona kade bekuzwile.
Uyibeka kuhle sile noma ngingazama ngesikhiwa ngazama mfitshane.
Unkosazana Vivian Nomalanga Pepe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePhalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi okwebandla le-CCC. UJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lePhalamende kanye lamakhansila athi ancintisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa nguNcwabakazi. Umkhwananzi uthi akuqedakali okwenziwa nguJabangu.
Vele kungamanga thina atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general.
Singathi-ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokuthiwa-ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafitshane ukuthi ukhamba njani.
Yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowo isikliwi nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uMilton Chamisa. Yikho sikuchasisa kuchasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engaso lalunga lebandla le-CCC.
Ye kodwa ukukhuluma kwakhe belujabanga ukuthi yena uzibambe esidukweni sibili ngabe kuthatha ngaphi khonokho?
Ngazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba-ke kungazani ama-branches enu akukhanti kume njani liyakuphikisa njani khonokho?
Athula ama-branch asina masila asina secretary njengokuchase engikwenzileyo abantu befuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleleli umuntu bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela lo zulu jikele lwezimbabwe ubaba
uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu labanye bakhe akhokhela lawo.
Ye kodwa bengabakhipha ke abantu laba edale lepharlamente liza kwenzani?
Sabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela ijini kurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele iZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo nokugxukela nokuhlukukwenza abantu beZimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC i-African Union. Amboni ukuthi bengaphinda benze enye into enjengayonale.
UMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC kodwa uthabanga othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfutho. Sikhuluma senze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube ledalo. Nga bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyaningi sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Kunabantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya baye-correct narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi. Yethi bona ingani balayo i-membership engani bona nabangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi awusozikhulume lapo.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana nge-way forward ngoba i-way forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesithiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sabuya lebizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Chabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyongena kusigaba esilandelayo, siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters bafika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele-Ukraine lizama ukwethula ibutho lakwele-Russia esabelweni se-Donetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Sisiqhubeke ke Nkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya khona ngale ke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyalemukela.
Ye, ake sixoxeke ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphethwa njani?
Esintwini kulabanikazi okunyiwa kubo abayibo abacela izulu, abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree, onebane eGokwe, eZilo, langapha elokhuzeni umaswabo eDula.
Singathi kuqaliswa nini konoko, kwenziwa nini?
Isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi so nesi kuyavalwa nje kuzinyanga njengoba seliduma icelwa lingakaduma izulu kwesinye isikhathi khonapha ngesewula okwenzeka ukuthi abanye basezela khonale ihle ibe icishe iy'nyawo zabo kodwa isikhathi sokucela izulu ukhonapha nje kubo-Augusti abantu babelungiselela ukuthi kuyephe kwamadwala kulezo ndawo.
Ye, siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudozelwe amathambo. Yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe?
Ye, kuyimfanelo sibili. Khonapha kobulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo nje okusitsho namalembu pho imhloko sedorobho sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengile aphethezele amafleki abomvu egangeni lapha benza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlandu wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha kobulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani ngamasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna ungumntwana wezinduna njalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gifti dube ungafika lapha kobulawayo ungahleka isiyaluyalo kwezulu kwazulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze baqatshe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko uyisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
mna siyakuzwa kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabenyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungathelela kusasa
bayowagcinamasiko
kwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungameli Nkomo. Ye, sathi silethele udaba lwethu silontungameli Nkomo kwezokholo lwesikristu sathi sizwe ukuthi kuhamba njani. Kunangani
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithanda ulibingelela kumbe silingelelani bazalwane abathandeka enkosini ngosuku lwanamhlanje. Lingihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni sikaJehova. Thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sazi ubana baningi ade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye behlule. Ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo sivuselelane ngalo siyazithola encwadini yokuloba kukaJohane omunye wabafundi bakaJesu. Sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11. Sisukele endimeni yamashumi amabili leyodwa siya endimeni yamashumi amabili lantathu uverse 21 siya ku-23. Kufundeka kanje. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. 22. Kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. Verse 23. UJesu wathi kuye, umne wenu uzavuka. Zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu yokuvuswa kwaLazaro lo owayengumfowabo kaMartha noMaria lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro ukuthi yake yaphila leyo mizi kwaba labantu abalobuntu kwaba la magama ayemnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki. Ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo abanye sebakhula baphenduka izigebengu. Kuyafana nje lokuthi umuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi. Uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina. Awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi. Umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo ubuntu abusekho kuye. Nguye lo obikwa ukubana uvele usefile lanxa yethu yaphika. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulaya yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana sixabana ukusa kwamalanga sidiliza lamagama amahle esasilawo. Ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi kuverse 23 uJesu wathi kuye umne wenu uzakuvuka. Banini lethemba bazalwane kuJesu. Ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanxiwa bona abantu bekhona. Abanxuse uJesu imizi leyo iza kuvuka sikhuleke. Jesu siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silotha bakwaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosikazi Phindile Gosha oyenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselufane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana leSouth Africa. UNkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abakugrade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya sibafundisa lokubonisana ukuthi amabhizinesi bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabhizinesi lawo akhule kusukela kuregister ibhizinesi lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulodubo labantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa luhlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university sebesibancedisa nge career advice so i career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahlethemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi ikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ikakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi singayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabusiness ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo nkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elopane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa kube lo suku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yedlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu lesheshamu linqobele Bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni eBata kuthele KS United litshayele wange nge-1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumachumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Renters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi ele-Green Fuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu le-Cranbourne Bullets yile lijeke amanye engalaneni imiklomelo njalo le miklomelo engamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukuba kuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulo mehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu le-Cranbourne Bullets kanye le-Simba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungadinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo. Lingakhohlwa sibili sika ku WhatsApp yethu 202-463-3018. Lingakhohlwa konapho. Singakagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sibone ebesilazo. Sekubulawa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uChabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yelingakhohlwa ukusithumela ke inombolo incwadi zenu eze-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 0318. Sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje. Oliver Lesango umthembo sithembayo uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.